uJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRayini kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni kodwa ke ngibona zani uJonathan uRayini sibili laphana akula lutho lubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnankagwalaba kumbe ubani kumbe uthiwenga ipolitics yakhe angabi umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kwe-uniform yiwo veteran la uthiwenga. But then that is a safety pay. Katyeni uzakhuluma ngento zepolitics njani umgabe amtshele upresident efollows ukuthi khona ndingabantu be-andabhala emabharakeni lingangeni into zepolitics kathi ithiwenga lelo khe nenkani eqembini akhona lafana ngukani kathi yikho lapho kungafunakala khona khonakhona pho intshole zikuthi zifuthele akuqace lapha ngukuthi ithiwenga vele yipolitics niyini indaba sefuna ukuthi ebe nguyeni esesinika ama-threat laphana nalaphana
ye
kodwafuni khona lokuphela nathi siza kuma naye thina uJonathan sithi awurayini.
Ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana naleyo yokulima yocommand agriculture.
Kaphansi yabekhona ekhuluma iqiniso izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona khathesi ngujonathan yena lo babemkhupha laphana bakhuphe yona ngwayizanu isithumile la yasho ihlambe ihlambe ayiphenduki futhi ngoba angeke kulaluhle neplani abangayenza uyase yidilive yena ngokwakhe phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyithawa ungaboyithawa uyi-opposition wothi uyidilive uphakathi khona laphana useyiqedile sephuzile lokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuthilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma iqiniso sibile ngento yecommand yona lani i-command agriculture lyabo isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lani tshelana oyizwisisayo ubani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.